soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abiza omunye wabagcinisihlalo bebandla le MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi akhe ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bemathebheleland bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe.
So ngiyahamba yipho kukhona babize nina kuphela ngizohamba akula problem ukuthi not evade umthetho but the world is watching.
Amakhansila lamalunga edalela ePhalamende awebandla le-CCC alandula uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election.
Lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu, njalo angeke sisupporta lo Chabangu.
Kodwa omunye osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, uthi liqiniso ukuthi amakhansila la masenator labamela idalela ePhalamende baphathisa umbuthano wokusungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Thembo oncintisa esigabeni seChabalala phelandaba.
Ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics, awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani. Yikho ke ubizwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa, hayi ephathini laye kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bezigaba zeMathebheleland lenkabazwe bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Icele le-MRP belilomhlangano we-rally ngomgqibelo e-Stanley Square kobulawayo lapho okuthiwa yikho okwethulwe amazwi la nguChilumbo. UChilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla okuthiwa basaphethe lesi sikhundla kulindwe ukwenziwa ukhetho lokudinga inkokheli olwe-Congress. Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe khokhela leli bandla lanxa kuthiwa wamiswa ubukhokheli ngoba esitheswa amacala ambalwa. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngodaba lokubizwa ngamapholisa.
Siyabonga Baba Gande kwalumba nibaswili zimonke imathebelele ndeze hall in the whole world. Into ekhona ngeyokuthi ngo-27:09 officer in charge law and order Bulawayo Metropolitan ubaba uMabhena ungifonele besithi bafuna ukungibona. Unfortunately mina bengisengiphumile koBulawayo senza inhlelo zomzabalazo ezokuthi sibone ukuthi siqalisa njani ama-referendum rallies. So yikho lapho sesivumelana ukuthi sizohlangana Wednesday. Indaba yokhona baba Chris Gande ngeyokuthi in Zimbabwe we don't have a Zimbabwe Republic Police, we have the ZANU-PF Republic Police. Amapholisa aweZimbabwe alubana bengamapholisa asebenza constitutionally, alubana bakwenzi lokho abakwenza. Into engayikhulumayo mina eralini is constitutional, ikhona emthethweni at international level ukuthi nxa sifuna ukukhululeka we have the right to irreferendum. Those are the benefits of Ives House Treaty in 1919. The under oppression, you have the right to stand. Live the Israel. Zimbabwe is under what we call nationalistic military alliance against the people of Matabeleland. Zimbabwe is under what we call electoral authoritarianism against the people of Matabeleland. So if vote in Zimbabwe, election in Zimbabwe is I told
would be MRP supporters. Ukuthi umnangagwa wasebenzisa umbhobho from 1966 to 1980 ukuthi ukhotha amakhiwa. He was fighting oppression. Wasebenzisa umbhobho ngo 1982 to 87 ebuka abantu bemathebelele. Wasebenzisa umbhobho ukhotha amakhiwa ngo 2000. Wasebenzisa umbhobho at last nomntwana ozeba izolo bayakwazi ukuthi umgabe umnangagwa wamkhipha ngombhobho. So no one can be a paragon of political correctness every time. Who yini okwenza ukuthi iwe udikhangela umuntu at his own disposal? Eharare wabulala abantu 2018, 1st August. Wabulala indaba ye protest. Something which is constitution. So thina nxa simtshela khonokho ukuthi no sikukhangele wena. Sikukhangele ngoba yena wayevuke siyathi sizitimela zamakhipha. The police iyamtshiya ayizake bize even umuntu weZANU-PF oyabe khulume ama threatening statements umbe inflammatory messages. Ukhona u Energy Ntoti. What did he know? Abantu bemathebelele ngabantu bokuza eZimbabwe. He wasn't summoned by the police. Umnangagwa ngokwakhe ngo 2022 wakhuluma ukuthi abantu bemathebelele bonke abafuna ukuhambisana abangafuna ukuhambisana le government uza baqhuma amakhanda abazange bembizi. I am a MRP co-chairperson. MRP is a political party that shares the same status quo with ZANU-PF. ZANU-PF ithreaten abantu, they don't call them, they say ababuza and the like. Ipolisi banona le.
Kungani usithi uyahamba ngolwesithathu? Kulesizathu na sokuthi uhambe ngolwesithathu hatshi lamhla kumbe kusasa?
No, into ekhona baba Chris Gandhi labalaleli, I am going there in full force ngeWednesday. Ngiyokuzwa ukuthi bathi because thina ezimathebelele nje akula into esiyifuna eZimbabwe. Mathebelele ni pre-existed the existence of Zimbabwe. Kusegcekeni lokho kwakungena umthetho waZimbabwe ongakabuya amakhiwa la. Kwakunendebele state lama-chief lema-chiefdoms ayo khona emashonali. So thina sifuna ilizwe le, sifuna i-referendum, i-referendum isemthethweni. Abantu bemathebelele benika imvumo yokuvota ukuthi lisafuna yini ukuba part of Zimbabwe kumbe selifuna ukuphuma. Uyalela nomnangaba. Nangu sethumela amapolice. ZANU-PF is not the police. ZANU-PF. So ngiyahamba yikho kukhona babize mina kuphela. Baba Chris Gandhi babize mina kuphela. Ngizohamba akula problem, we cannot evade umthetho, but the world is watching.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla eliphikisayo ele MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Amakansila lamalunga edala lephalamende lamasenetha awebandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe lixuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election. Amanye amakansila lamalunga edala lephalamende batshele Studio 7 ukuthi bamangele bebona uluhlu lwakhona olutshengisa ukuthi baphathisa ngani umhlangano owenzelwa elokitshini leTshabalala. Uluhlu lolu luveze uncedo oluthiwa lwaphiwa umkhankaso kaThembo olugoqela ukudla, imali, onamnede lamanzi. Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe athenjiswa ukuxotshwa ebandleni engekela ukuphathisa lomkhankaso. UThabangu lexuku lakhe bathi bafuna ukuthi uThembo ancintise hatshi umnumzana Gift Ostalos Siziba owayenqobile kulesi sigaba wasexotshwa edale lephalamende waxotshwa ukuthi asuke edale lephalamende. USiziba wafaka kodwa amaphepha akhe okuncintisa emele ibandla le-CCC, kodwa yena labanye abangamachumi amabili lambili sebehanjiswe emthethwandaba ukuthi bavinjwe ukuncintisa bemele ibandla le-CCC. Omunye wamasenetha othi okuthiwa baphathisa lomkhankaso kodwa besala ukuthi benza lokhu ngusenetha weBulilima umnumzana Solani nje eminyama moyo okuthiwa waphathisa ngamafutha ezimota afika amalitha alikhulu 100 liters kodwa yena uyalandula lokhu.
Baba Gandhi, okwakuqala mina yindoda engazimiselayo iminyaka yonke angaze ngijampe ngilela le njengexoxo ngethemba ngwaqala ngangikhomenda ngoChabangu ukuthi uChabangu asiyolunga Secretary General wethu njalo asinayo iposition kaSecretary General ngayenza ama-recalling but abantu bafisile ukusifaka endaweni yokuthi besithengise ukuthi sisupport uChabangu so ngithi kona amalunga ethu akhokhelwa ngubaba African Chamisa e-Triple C wonke jikelele ma-South babekwazi ukuthi mina ngililunga lesise elikhokhelwa ngubaba African Chamisa ngisupporta ubaba African Chamisa le-vision yakhe yonke kuzisikhulule abantwana baseZimbabwe lokhu okwenziwa ngabathi bahlakaniphile befuna ukudivide abantu njalo bebanga lokhu abakubangayo esingakwaziyo ngithi kabaqhubeke benza njalo kodwa uNkulunkulu asosithutha izane basebenzisile abantu yabadamba labo bazokudanjwa one day
manje lina lithini ngalolu daba
lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu njalo angeke sisupporta lo Chabangu njalo kulamuntu ongaziyo ukuthi uChabangu usetshenziswa izano PF ngisakhuluma nje abanye bathi yeyo ngakhuluma ya recall angisiba sibo labo esahamba siyalanda ama benefit olo siyalanda umsebenzi eParliament sahanjiswa imisebenzi emele sincede isizwe sakithi seZimbabwe sihluphekayo siza continue until sizaphumula mhlawumbe sakithi sesingena eCanaan sesikhululekile akula lokhu kodwa engibona kusePharlamende okungangcedisa ngaphandle kunxisa isizwe sakithi yikho ngithi abantu bakithi eMatsouth ngiyalihlonipha ngumkhokheli wenu njalo njengoba la ngikhetha ngaba ngusenator ngizolisebenzela angeke even le one day izibone sengingasalandeli isinqumo sasisayinayo ukuthi avokele esinchamisa uzosikhulula so ngalawo mazwi ngithi hayi abantu bakithi babagandi uNkulunkulu ebabusise bakhulise banike ukuhlakanipha njalo bananzelele kakhulu kakhulu intwala ezingene ebantwini abakhini babenze bengcole benanzelele abantu esithi sinabo esemsebenzini yabo uyathola umuntu uthi ngihambile esikolo uthola umuntu uyakhala uhleli kadinga umsebenzi kasebenzi uhlalele nje udivider abantwana babantu uhlalele nje ukubulala ama-political party divider esetshenziswa izano PF so ngithi hayi abantu bakithi kabananzelele asiqhubekeli bakithi sisapote sadaki yalile ukuthi ukhetho lwalukhululekile njalo lathi siyatsho ukuthi isikhathi sizabuya uNkulunkulu ngowaziyo ukuthi kunini njalo kuhle ukuthi sikunanzele ngamehlo amakhulu kakhulu sivule izingqondo ngoba ngangitsho kwesinye isikhathi ebantwini bakithi ukuthi lapho sikhona sisebenza nzima ngoba sibhukutsha emfuleni esizibeni okuhlezi ingwenya khona kodwa uNkulunkulu uzosihlawukela one day sizakhulula isizwe sakithi so ngalawo mazwi ngithi khona hayi konke kwenzakalayo sikubona kuma-list izinto ezenziwa ngabomo kuzanywa kupenda abanye abantu abale-vision penda abanye abantu ngoba kuba umkhokheli is a calling from God isibizo sibizwa uNkulunkulu ukuthi yenza lokho akupho ungena kubani loba so abantu bangangufosteli lokho qakathekile ukuthi asibambaneni sikhipheni zano-PF
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo ongusenator weBulilima ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomunye wabasebenza lomnumzana sengezochabangu umnumzana Albert Mhlanga yena othi oseveze loluluhlu basop
hayi bakwenza lokho sababonga sathi sibili ukuthi hayi njengoba abantu bebuye ngokuningi njonga lokho esayi sikukhangelele njengoba ngasho bakwenza kodwa asiqalisi ngakho sesileminyaka siyiphathi ukuthi ungakhangela nje even ku group WhatsApp yethu every meeting esasizenza bebekwenza sibabonga sibili kuthi laba bangazange bekwenze sibakhuthaza ukuthi next time kufanele labo babeke izimali bancedise umhlangano kodwa okube kubi ukuthi ilist sihambe yaba ku public into yethu into yangasese asonto ye public so nqa njengoba kungani akuzwakali kuhle ukuthi iparty ihamba kanjani kambe siyichasisa nsuku zonke everyday iparty ECC ikhokhelwa ngubaba Advocate Nelson Chamisa nguye u president wethu actually nguye u caretaker ECC nguye i presidential candidate lanxa sisiya kuma presidential candidate nguye u president wethu ubaba uChabangu ngusekretary Secretary General endela ayenze izinto yedwa kule committee eyiyokhangela khonoko okugcela lami ngiphakathi kwayo le committee abantu kabaxotshwa futhi nguChabango likuzwisise abantu baxotshwa yiparty baxotshwa yiCC uChabango ngokuphela kwenzayo njengoSecretary General yikuthatha umthetho kithi abhale incwadi hathi ukuthi esuke ekhanda lakhe azenzela yona yinto esebe sihlalele phansi njengobukhokheli savumelana ukuthi hayi babaChabango esesikuvumelene lokho kayenzi yedwa phela nxa esesenza yedwa phela uyabe sokudefeata ipurpose ade irikholelwa abantu ukuthi abantu laba babebekwa umuntu oyedwa so akunjalo
bona abaphathisa umhlangano wonalo bakwenza bengela ukwesaba na ukuthi bengayekela ukwenza khona ukubazaxotshwa
lawo ama councillors asephika baqondile ngoba kunje kunzima ukuthi engabeki imali enhlelweni zomhlangano ngoba sibili urecall uyarecall ngoba abantu yabengasayenzi inhlelo zomhlangano sokumele recall ngoba kasalaleli okufunwa yiphathi kuphinde ayesabele futhi ukuthi kungenzeka ipolitics zivuka zijintile ngelanga ngelanga kuthi kube labanye labo abathi hayi lokho kwenziwa ngomhlangano labo chawa ngasikuvumelane labo babe lethuba mbe baye court bawini uzaba futhi sezarecallwa futhi so ama MPs lama councillors baphakathi kwelitshe lembokodo kulezi nsuku kabakwazi ukuthi kusasa kuyabavuka kunjani so nxa ethe wabeka imali akumelanga kube yinto esihamba ibaka ifakufazi ukuthi hayi ukhiphe imali so kumele kube yinto esiyazi ngoba elakusasa ngoba lolazi ngoba uyakunanzelela ukuthi khangele Harare ama recalls enzakale kathathu angaphinda futhi okwesifo yinto okuthiwa yizwi politics ipolitics one day is a long time in politics ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi epartini la ekasekho kasozabe khona ngoba uyabe ngumuntu ocabalisa abantu
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana sengezochabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla lesi-CCC. Manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio sezweni ndivisana njani basazi bethu abahle ye besicela bonke abahleli bekhuluma ngendaba yegugrawunde nabathi bakhathaleli isizwe samandebele nabalwela indaba zemagugrawunde ama-politician ama-opposition konke behlangane besebenzisile i-opportunity e-South Africa ukuthi e-South Africa siyivulile indlela bayakwazi kumele bekwenzi kabahlangane bedlulisele phambili indaba yegugrawunde bengayidlulisele e-South Africa i-South Africa izayi kuyisela khona lula ehambise khona i-Israel umede kungaba i-opportunity yokuthi indaba le ikwazi ukulungiseka siyabonga
sanibona nibalaleli ku-Studio 7 nami ngike kancane ngizwisile lo Joseph Juma lo ukuthi evale umlomo wakhe noma uvulakala sithole vele iyanuka futhi lokunuka uyovale nje into eyikhuluma yikho emhlabeni le akunanto nje esikhulunywa ngoyi-right kahle
Studio 7 xa ukhulumayo ngongenazo kuthiukuthi angazi ukuthi sengizengatshintsha le ukuze kamnyizwe emoyeni izizwe emoyeni hhayi umfundisi lolo isifakela yena lo usanesivanda lo hhayi yena umfundisi kumele imfake entweni ze-culture ngoba amasesimamela into zenkolo kumele ukuthi equalify entweni ze-culture ze-traditional ze-culture elanda imvelo ezamasiko kakhulu ngoba lona ibhayibhile hhayi ukuthi liphithwa njani kakwazi akuyena umfundisi leyo
singabo Studio 7 salubonani esha yazi ukuthi indaba yabosengezochabango lolo buso obuthileneyo lo lo buso obutyekileyo lo yazi iyasihlukumeza singamazimbabwes yabona sihlezi nzima manje sihlezi esinxa sisodwa ngazo nabantu kodwa babhizi bona baligove ethu lize balibulali lize liya phambili yazosenesikhathi namcabanga umame lesitudio 7 ngicabanga ukuthi uzenzwa igama lakho sengezochabango ndawo mnangakho ehlizwe nje sibale stress ukuvelana nje ngendlela ekorayi manje uchamisi yamtshela uchabanga ukuthi uchabanga ngosengazo mnanga ukuthi angasebenzisa ubuso bakhe ukukhampeneleni kwinyajakhe lezamukuyez yena ufuna ukusebenzisa ubuso bukachamisa ngenkakade oyangasebenzisa obakhe bonto uchabhele oyangasebenzisa obakhe ubuso bonto utshekile yazi umbuleza ukuthi lawo Joseph Chuma lo gawuli ngoba into abayikhulumayo idodi kodwa siyahlukumezeka uzojoseph Chuma beyibhikele izambedi yakunagogora ondaleyo wato wakhe kwadlula lapha
studio 7 noma thinkita la okhulumayo cela ukhuluma lala amantombazana la abolile la akhuluma ngokuthi asithuka thi amakhebe abantu basemakhebeleleni labo la bantu basemakhebeleni bakhona abantu abasizonda basizonda la bantu bempumalanga yinto ethina sibathanda manxathi abantu bayakhuluma lapha emsakazweni ukuthi kuthiwa abantu bababandlulula sometimes wakhe istudio sabo labo bebuye kwesethu so le nto leyo asiyithandi especially Chuma lo gawula kufanele liyilungise leyo nto efanalale sihambe ephalamende liyilungise leyo nto le ngoba ngake siyivume leyo nto le kokuxabana abantu manje ngingayichaphele le nto le sikhathi sikwatile thina ngale nto le thina sobabekezelela bayenza udoti wakho asiyifuni futhi kuphinde yenzeke but ekuhlale ikhale likabuthanga bafake inkosi ulebhenguli asiyifuni futhi leyo nto le njalo asiyithandi futhi angeke siyithande futhi noma ngaliphi la siyakucela baholi bethu ukuthi liyilungise le nto bafuna ijele lakho lofake ekhulukudi bafake ejele laba bantu makhinkitha
uzisikelelani emahwahweni ngoba uchabango sizwa sekhuluma sengathi kuthiwa nguye umholi we-CCC umholi we-CCC uthulile kakhulu nobekade uchabango esemzwa sekhuluma ngama-congress yonke into eyabenzela ama-congress kodwa sikaze simuze umholi we-CCC ekhuluma okwesibili uchabango uyidistroyile i-CCC i-CCC ithethwe ngabantu bafaka ama-MP yena lo chabango ngoba esebenzana lezanu njalo izanu imnikeza amandla ngamakhodi wayidistroy i-CCC but ufuna futhi ukuba ngumholi wayo kanti kahle kahle ukucabangani lo muntu ngoba ufuna ukuba ngumholi kodwa ngapho uyadiliza futhi kanti yini into eyifunayo vele asimqonde ukuthi kahle kahle uchabango yini into eyifunayo akuqondakala ngeke uze uthi uyakhumuzi ufuna ukuba ngumholi walowo muzi kodwa futhi uyawudiliza ngakwelinye isayide kanti yini into eyiqondileyo akasichazele kahle ukuthi kahle kahle ufunani ngoba asiyitholi into eyifuna siyi-understand into eyiyenzayo
siyabingelela siyabonga sicela ukuthi abantu bezanu bona babayikhulumela futhi omsaka bona abaqamba amanga beyekele into yabo ukuphika amaqiniso maphika nkani ezimbabwe kula msebenzi akula development since 1980 thinta isicinti basenzele nabasikhiphele ujob scala ejele kuphela bese bevula amakhampani laba abantu abatshona bemayina igolide ke bephume khona thi khona bamayinane ngisho nakuphi wonke umuntu uphele ipiki wemba igolide ayiphele leyo nto leyo umgwaqo uyadilika izikolo ziyadilika yonke into iyadilika amadama asegqibelelekile wonke akwabulawayo kusela manzi ngamadama esokugcweleyo umhlabathi ngabo bethi bagubha igolide bejike besikhodise besiqambela manga abantu bezanu laba ake bebesihloniphe nje into esicelayo yinhlonipho nje kancane abake beme kancane nje ngamangabo labo esenzela wona
kustudio 7 linjani basakazi labalaleli abahle ye ngithi ngupaulo ngobaba lo kuthiwa mkandla lo wama-ovethi lo othi yena umgabe wayengcono kulo mnangakho uyazona mdala wena so hayi kuzima bafowethu ma ungumuntu wena uyadla kuzanu udlala kahle mdala akulaa nto engcono la spedwes wena nguphi umuntu ongasitshela ngayo wakwahlala ejele nje embusweni kamgabi wakwahlala ejele bothile zombusazo wahlala ejele wangathonisiswa abantu babulela emajele manje abanye bagwetshe into ezingeko kungamakhota kucaci kukarikholwa nje into esacacile nje ngamandlwane ukusitshela ngokuthi umbuso kamnankakho ungcono ungcono ngokuba kwenzenjani ngoba vele kuwabedwes there's no even a politic yezimbabwe nje amadlwane kuyadlalwa nje ya akula ngitsho i-investment engabe izongena lapho nayo loko liphika liqhala ngama-sanction le kuyini elingabusi kahle ilizwe hhayi baba umkandla ukhulile yona mdala zaman ukuhlonipha mani ilizwe lifile ngenxa yelina ma-ovethi lina lijabuliswa khona okuyithambe lingelanyama
studio seven ngikhuluma nje ngingumama ogcolekileyo celani usizo lapha ekhezi e-St Anna Secondary abantwana sesizele ngabantwana baxoshwa everyday school imali zakhona too much imali zakhona umntwana ubhadala 900 rand esikolo kuphinde kuthiwe kufuneka 500 rand esikolo leso sikhathi uma engalawe leyo mali uyajikiswa ebuyela ekhaya everyday hayi sicelani isizo sibili ngalo headmaster elokhuzenini nabaphathi bakhe abahlala egedini abantwana bengasafundi cekani lisisize kakhulu abantu abethu kuze befunde imali zesikolo siyazidinga singabazali
studio 7 injani basakazi liyaphila hhayi siyaphila ngalikhuluma lothulana Ngathi azizo indaba ezindle lezimbi. Eh nanga ukuchaba ngoku. Eh la la bona lawo ke ophugeni bakhe bona labo labantu lamalo yakhe nalawa magodi. Eke ruke kemtshela manga lo chaba. Chaba ngose kufuna amasanshi. Imali ezozithola phezulu yami incishi imali uchamza vele sevalele yona nje ukuthi iTriple C imali kaukuchaba nje igama elifana nabochaba labo ophugeni. Singabanikeza imali. Kele tawana bethola amasanshi isipontini yona izalo izobanikeza yini imali inokuthi beke bethankazela. Yoni zalo khona manje ngiyabizwa nje ukuthi hayi bakhuluma into engiyo bakungenza ukuthi babuwa ave nasibabuki nathi asibabuki silana nje siyahlupheka inxa yabo but siyazi into ezikwatshela ukuthi asibabuki lapho damalo yakhe konke nje so nje into ezikhona ukuthi bayishaya ufaka lamasanshini imali nje kungasatholi impahla ungasatholi ngihambe ethola kuzana ngiyabonga ku studio 7 ungasakelwa lo umsawi ivoice yamba ikidluli ikizwakala
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika izolo kwenziwe ukhetho lwakuqala lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Sukusele abathathu kuphela abadinga ukumela leli bandla ngemva kokusuka kwabanye besehluleka ukuthola imali efunakalayo ukuthi baqhubekele phambili ngomkhankaso wabo. Asebesele ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Ron DeSantis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 laphana, mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva. Kodwa ngibona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-Democrats nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe. Kesikhangele impumela yemidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalwe izolo. ELeSenegal 3, Gambia 0, Cameroon 1, Guinea 1. Algeria 1 versus Angola 0. Kusasa ke iBurkina Faso izabhekana leMauritania kuthi iTunisia yona idlale leNamibia. IMali izabhekana leSouth Africa. Hayi, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amapholisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP, umnumzana Mudenda Chilumbo, ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi ibandla le-MRP liqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi uZulu wesigaba semathebhele lenkabazwe uyafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Umhlangano webandla lonaleli le MRP uyenzelwe emakhokhoba eStanley Square ngomgqibelo lapho okuthiwa umdenda Chilumbo wethula amazwi la. Amakansila lamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wekhetho lwe-by-election olwephelandaba Chabalala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.